UGary Bula oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye, uGavesi ngoleminyaka engamachumi amabili lanye, uKate Sherrit oleminyaka engamachumi amabili lambili, kanye loJunior Giovanni DiFazio yena oleminyaka engamachumi amabili yokuzalwa bazilolwa ngaleqembu la-Islanders bevela elizweni leCanada. Laba badlali bayingxenye yenhlanganiso ye-First Mobile Sports Academy, FMSA ngamafitshane, yona ele nhlangothi kweleCanada kanye laseZimbabwe. Umphathini ngcebo weqembu le-FMSA kobulawayo ubekezela ngoma uthi laba badlali balande ukuzofunda kuqembu le-Highlanders.
Baku-learning process ngathi we felt it necessary ukuthi maybe bezofunda one or two things ku-Highlanders. I-age group yabo from 19 to 20, they are here for 3 months initially. Kuyela bazobuyela eventual, but nxa kuyikuthi i-team, if the team sees something kibo abangancedisa khona labo, it's okay.
Umnikazi weqembu le-First Mobile Sports Academy ngu-Isaac Mbetsi oyisizalwane sakweleZimbabwe kodwa ohlala elizweni leCanada. Akusikho kwakuqala ukuba uMbetsi alethe abadlali abavela kuqembu le-FMSA liseCanada kuqembu le-Highlanders. Ngo-2014 uke waletha abadlali abathathu ababalisa uBakeville Bamana, uFelipe Barrio kanye loJean Felix Lemieux. Kusenjalo umgadli olodumo oke wadlalela iqembu le-Dynamos kanye lele-Capes United uRodrick Mutumwa laye uzilolonga leqembu le-Highlanders. Njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Akbay uthe konke kungahamba kuhle lumdlali uzabe edlalela amahlolanyama lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.